Koko izika kifenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni Studio 7 ngolwesibili mhlaka 22 zikuzibandlela 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sinethemba lokuthi umongameli uzalalela izixwayiso ezizavela kulabo azathi ahlale nabo phansi, ngoba sonke sikufunayo iZimbabwe enhle, iZimbabwe lentuthuko elenotho.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usenxuse inkokheli zamabandla ezombusazwe ezenkonzo kanye nabenhlanganiso ezimele amalungelo oluntu ukuthi bakhulumisane kutholakale indlela zokuqeda indubo ezibhekane lelizwe.
Kule 5-point plan yakhe njalo ukhuluma ukuthi kufanele kufelwe kulandelwa komthetho ekuqaleni ngemvana kokuthi lokho kwenzakale sezemshamisa sekubeke egcekelo lokukhathi eside futhi kube lokukhulisana kokuthula kule kufuqa udaba lengobekela phambili kweZimbabwe usala elungile ukuthi lokho kwenzi.
Kodwa umkhokheli webandla le-MDC Mnumzana Nelson Shamisa uthi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa eqinisile ngakutshoyo kufanele aqale akhulule ababotshiwe kunsukwana ezedluleyo ngoba kwenziwe ngaphandle komthetho. Ababili ababotshwe kusengiseleni kweviki edluleyo kobulawayo ngecala lokubulala ipolisa balwelwe isicelo sokuthi bathoniswe bevela emakhaya. Zonke lezi ndaba ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usenxuse inkokheli zamabandla ezombusazwe, inkokheli zenkonzo kanye labenhlanganiso ezimele amalungelo oluntu ukuthi bakhulumisane kutholakale indlela zokuqeda indubo ezibhekane lelizwe ezivimba intuthuko yomnotho welizwe wona osekusimo esibi okwamagama. Umnangagwa uphindele ekhaya izolo ngesiphangiphangi esebone ukuba isimo lokhu siqhubeka simi manzonzo elizweni, wahle waphambuka kuhambo lwakhe obule abemele aye eDavos kwele Switzerland. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ebhala enkundleni yokukhulumisana ebulenjini kuTwitter, uMnangagwa uxwayise inkokheli zababandla atshiyeneyo ezenhlanganiso ezizimeleyo nabanye ukuthi ziyekele ukube zisola uhulumende kodwa zicabange ngokukhulumisana umlotha, zibuye bahlale phansi kukhulumisane ukuze bacebisane indlela zokuthi ilizwe lingaphuma njani kunkinga elibhekane lazo. Lokhu kuza ngemva kokuba kube nodlakela emadolobheni amakhulu elizweni ngemva kokukhweza kwentengo yamafutha ezimota owaziswe nguye uMnangagwa engakasukumeli ukubhekise emazweni watshiya elizweni zokuqhamuka ingxabangxoza. Lokhu kuphethe ngokulahlekelwa imiphefumulo kwabaningi lokulimala kakubi kwabanye, abanye babhidlizelwa impahla namavinkili ngeviki edluleyo kulandela ukutshengisela kwabantu ngokungayi emsebenzini bekhala ngesimo somnotho welizwe esiqhubeka sisiba sibi. Umnumzana Mabutho Moyo lilunga lohlangothi lwabasha kuZanu PF olo Youth League, yena wamukele inkuthazo kaMnangagwa yokuthi kuqakathekile ukuthi kukhulunyiswane.
Sinethemba lokuthi umongameli uzalalela izixwayiso ezizavela kulabo azathi ahlale nabo phansi, ngoba sonke sikufunayo iZimbabwe enhle, iZimbabwe lentuthuko elenotho. Siyamsekela umongameli emzamweni yakhe yonke asethe wayenza, wayechilo ngaphambilini ukuthi kuzaba lezinqumo ezizathathwa ezizaba buhlungu, kodwa ngokuya kwesikhathi yizo izinqumo ezizakhupha iZimbabwe edonsini lolu esizithola siphakathi kwalo.
ependula unkulumo kamongameli Mnangagwa uchamisa uthe kufuze inkulumo yakhe igcwaliswe ngezenzo hathi ngamazwi wodwa. Lokhu kugcizelele lulunga le-MDC elimele iMathebeleni North edalele iSenate unkosikazi Phyllis Ndlovu othi uMnangagwa akakho umqotho ngoba nanku uhulumende wakhe uqhubeka ebopha amalunga amabandla aphikisayo ayiwo athi ufuna ukuxoxisana lawo.
Asimthembi sakhuluma layo sathi kungcono kube ne-dialogue kudala wayala wakukhipha kupress ukuthi akula muntu avelaasociethi lamanye ama-organization ka-associethi lebandla le-M T. So khonoko sokusenzakala njalo sositshontshela ama-M T ethu esesiyachaywa evalelwa vele ngasivumelani lakho kasimthembi futhi kumele ukuthi yena thina sivumelane naye sibe le dialogue esizakucala sivumelane la sina sivumelane sidoda ukuthi singathini ngapho nothi yena ukuthi asitshele ukuthi senzini ngoba wayehluleka kudala sake sekuphinde isibili ukuba kwabantu abantu labana kabasoze bareplace lutho sake sishiyatshontshela ama-M P siyabulawela abantwana siyatshontshela ezindini asiya ukuthi singenza njani.
Kodwa uMnangagwa uthi kulusizi ukuthi amasosha aziphathe ngendlela engalunganga ngeviki edlileyo esithi kuzamele kuhlolisiswe abephula umthetho ngokushaya lokubulala abantu besithi basemsebenzini wezomvikela. Lokhu kuza ngemva kwemibiko yokuthi endaweni eziningi zelizwe ikakhulu emadolobheni amakhulu aweHarare lakoBulawayo amasosha kade ihamba ingenela abantu emizini yabo bebatshaya lokubahlukumeza lalapho behlangana labo bezihambela. Iningi labantu lithi inkulumo kaMnangagwa kumele ingapheleli emlonyeni kuphela kodwa izenzo zakhe lazo zibe mqotho ekumanyaniseni uZulu kanye lokuqeda udubo lokuhlukunyezwa kwabantu ngamasosha elizweni. Abayizinkonzo bona bathi kuyadingeka ukuthi inkokheli zelizwe zihlale phansi zicebisane ngokumele kwenziwe ukuhlenga ilizwe enkingeni elibhekane lazo okufakazwe ngumfundisi uSimbarashe Maringose wenkonzo ye-AFM othi inyathela kuqala ukuze ilizwe libe lomanyano yokuxhola lokukhulumisana nomlotha kwalabo abalemibono etshiyeneyo.
Thina njengabafundisi sibona kuqakathekile kakhulu ukuthi abakhokheli bethu bebambane. IBhayibheli lithi lona where there is unity, God commands a blessing. So ukuze ilizwe lethu libusiswe abantu kumele bebambane. Kanjalo uNkulunkulu wethu uNkulunkulu wenkulumo uthi come let us reason together. So kuqakathekile kakhulu kusobala ukuthi abantu bekhulumelane bezwanane ukuze ilizwe lethu liye phambili.
Owayeyisikhulumeli sekomishini eyayikhokhelelwa ngumkhokheli welizwe leSouth Africa uKhalime Mohlante icubungulwa ngodlakela olwenzakela ngemva kokhetho umnumzana John Masuku laye usekele inyathelo lokukhulumisana kwamabandla ehlukeneyo ezombusazwe.
Ukukhulumisana phakathi kwamabandla atshiyeneyo kweleZimbabwe lokho okubizelwa ngumongameli Mnangagwa kuyinto enhle kakhulu. Uzakhumbula ukuthi ngalesinye isikhathi kule commission leyayidingisisa ngodlakela lwaba khona yatsho ekugcineni ukuthi abantu beZimbabwe behlukene phakathi laphakathi. Ngakho-ke siyacebisa ukuthi bahlangane bakhulumisane baqede inhlupho zabo, labezindaba labo babhale ngendlela eseqinisweni. Ngakho-ke lokhu okwenziwa ezithemba amabandla aza kumukela ukuze kukhulunyiswane abantu baqede bendawonye uhlupho lolo esikhangelana lalo elizweni leZimbabwe.
Le ngeminye imizamo kaMnangagwa yokuthi alungisise umnotho welizwe osimadolonzima kanye nengxabangxoza ekunhlangothi zonke zempilo elizweni esimimanzozo ezifana nakwezempilakahle, udokotela bekhalela umsebenzi, kwezemfundo ababalisi bekhalela umsebenzi, izisebenzi kahulumende lazo zihlaba umkhulu umkhosi ngenxa yeholo. Indwendwe zezimota zilokhu zibonakala endaweni eziningi ezithengisa amafutha ezimota ngemva kokuba uMnangagwa eyazise ngokukhweza kwentengo yalawo mafutha kule themba lokuthi angatholakala lula elizweni, okuyikho okukhokelele ukuqhamuka kwengxabangxoza ngeviki edluleyo. Abantu besithi lokhu kulakho ukubangela ukuqonga kwentengo yempahla yonke lokudla elizweni kodwa iholo labantu lingakhwezwanga. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngiyuGibson Bebe.
Siyabonga Bebe. Kunjalo nje umkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa eqinisile ngakutshoyo kufanele aqale akhulule ababotshiweyo kunsukwana ezedluleyo ngoba kwenziwe ngaphandle komthetho. Umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Chamisa usichasisele okuningi ngalolu daba kanye lezinye izikhalazo zebandla lakhe.
Osegcekeni ukuthi abantu laba kuthiwa basemthethweni indaba kuyazakala ukuthi bekungalandelwa umthetho indlela kade behanjiswa ngayo emajele, njalo lokubotshwa abakwenziweyo kakula kutshengisela kokuthi babotshwe ngendlela eqondileyo esikhathini esihlengiboyeke ukuthi uhulumende ubefuna kube ngale ndlela. Kukhulunywe ngamanye iphepha amaningi namaripoti amaningi awezinto ezitshiyeneyo. Ngalokho kusegcekeni ukuthi lo imithethandaba isetshenziswa njengehlangothi lukahulumende olokuthwalisa nzima abantu ngendaba yokuthi bekulokutshengisela babothele nje ukuthi bengasibo bantu bakahulumende. Ngaleyo ndlela akufanelanga kube njalo. Lokhu sikutsho ngoba nangesikhathi sokubuswa ngabelungu bekuvele kusenziwa ukuthi abantu bebobothwa ngendlela engekho emthethweni. Namhlanje kuphume umbhalo obhalwe iZimbabwe Human Rights Commission evela nalo president ezimthamisa ukuthi lokhu akwenzi into eziningi azenziwa ngendlela esemthethweni.
Ngezinye indlela likhole ukuthi kubotshwe abantu ababegqekeza ezitolo kumbe ababephehla udlake.
Balutshwane kakhulu abantu ababephehla udlake lababotshwayo ngoba laba abantu bengabantu bezanu. Ababulutshwane bangikhona ababotshwe abafana lo mnumzana uGongwe oweHarare ongumkhokheli wabesentwana kuzanu PF. Wakhitshwa enkantolo ngokufuna kuka Vice President uGeneral Constantino Chiwenga ngendlela engekhomthethweni, njalo elecala alicadangelecalengaya lokubulala abantu ababili wasejele ngabantu abaphongukusetshenziswa ukuqinisa inkulumo kahulumende yokuthathi udlakela lwenziwe ngabantu babantu baphikisayo.
Ngezinye indlela nxa umongameli Mnangagwa esithi kukhulunywa namuhla umnumzana Chamisa uyahamba kumbe hayi?
Njengoba ekubeke sobalo umnumzana uPresident Chamisa ukuthi izinto ezifanele ziqinwe yizithi une 5-point plan yakhe, njalo ukhuluma ukuthi kade singa ukukhulunywa ngendaba yokudlakela leyo lwenzakeleyo kufanele kube lokulandelwa komthetho ekuqaleni ngemvana kokuthi lokhu kwenzakale. UPresident Chamisa sekubeke egcekele okwesikhathi eside ukuthi na ukuthi kube lokukhulumisana ngokuthula lokufuqa udaba lengqubekela phambili kweZimbabwe uhlala elungile ukuthi lokho kwenziwe nxa kusenziwa ngendlela eqondileyo njalo ngendlela etshengisa ukuthi izaphumelela.
Alo-ke umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimhlotsho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ababili ababotshwe kutshengiseleni kweviki edluleyo kobulawayo ngecala lokubulala ipholisa ngesikhathi kutshengiselwa balelwe isicelo sokuthi bathoniswe bevela emakhaya esebail. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekobulawayo.
Igqwetha elimele uCharles Thomas oleminyaka engamachumi amahlanu lane 54 isakhamuzi seNjube kobulawayo kunye noBernard Sibanda oleminyaka elichumi lasikhombisa 17 ohlala emzini weNyulo Bengula abetheswa icala lokubulala ipolisa ngokuligongoda ngamatshe umnumzana Dumisani Dube Uthi sebelungisile wonke amaphepha okuyafaka isicelo semali yesibambiso njalo bazokuyaphanyeka amaphepha la kusasa edalele High Court wobulawayo.
Lo maphepha abo Charles Thomas sisiyafayela kusasa for iphela High Court basasichedile process yona.
Udube uqhubeke ethi izembatho zabo sezihanjiswe ukuyahlolwa ukuba kubonakale ukuthi yibo ngempela na abaphatheka ekubulaweni kwepolisa njalo akukabi labafakazi kuleli cala.
Izwi lami nguDumisani Dube, ligqwetha elimele uCharles Thomas loBernard Zwanda oyibothe babulele ipolisa azisebenzele intumbana kuthiwa ngu-Exxon Mawune mhlaka 15 January 2019. Izolo sihambile ikoti ku-initial remand. They placed on the remand a matter that is referred to next week. Who's need to want to see the appeal application? I called the school bepume be try be pant be swinging in. Our catches are well to all names are come out because our police are great. My investigations, our asking Yama statements, our fathers about what we want to be police at Ancona. The impartial state of what. Thomas Lago Penat, Gunasan Sugu forensic, Azra Pindu, Suaska Boni, Impumela, Ma forensic investigations. But this agrees that could be some little one to look, maybe see lazy in Zam.
Iningi labantu ababotshiweyo lokhe bemiswa phambi kwemithethwandaba ehlukeneyo edolobheni lakobulawayo njalo akula osethe wakhululwa kulabo asebethonisisiwe. Iningi labo izihlobo zabo azikwazi ukuba babotshiwe kumbe bakuphi ngoba bebebotshwa ebusuku kungaziwa ukuba basiwa kuphi loba nje amajele akobulawayo ebikwa esegcwele kodwa iziphathamandla zentolongweni azika funi ukukhuluma lentatheli izindaba ukuba zibazise ukuba bangaki abantu asebethe babotshwa kulandela ukutshengisela kumbe ukwazisa amagama abo. Kusanjalo abantwana abancane abeleminyaka engaphansi kwechumi lasificamini emibili labo babotshiwe kulandela ukutshengisela lokuthunjwa kwempahla ekugqilezweni kwamavinkili emzini ehlala abaningi kobulawayo. Umgcinisihlalo wezaphu emathebheleleni South uMnumzana Matthew Sibanda usole ukuthunjwa kwabantu ebusuku ethi kubakhumbuza isikhathi sombhuqazwe wegugurahundi.
Hayi, thina njengabantu bezaphu silusizi ngokwenzakalayo ukuthi abantu bedemonstrator bekhalaza ngezikhalazo zamalungelo abo ukuthi balungiselwa abakufunayo. Ngemva kwalokho sesithole ukuthi abantu sebetshaywa, sebethunjwa ngamasotsha, bethathwa ebusuku, babazinini zabo zingakwazi ukuthi basiwa ngaphi. Lamakhota ababesiwe kiyo lalapho abavalelwe khona abantu kabakwazi ukuthi maze beziye ekhoti bakwazi ukuthi bakuyiphi ikhoti. So siyamangala ukuthi hhayi uhulumende wethu sikwaze kade ngowedemokrasi ekhululekileyo maye sesenza ngalolu hlobo sokusethusa thina sesibona singakhululekanga. Thina ngendlela esikuthatha ngayo njengabantu bezaphu kumume esaphuma kiwo ngama-1987 sesicabanga ukuthi sokuvukile kwegugurahundi 2 ngoba igugurahundi kwanyamalala abafowethu abaningi ama-members eparty bonke singakwaziyo lakatheza ukuthi baya ngaphi. Okungazange kuxoliswe lokuxoliswa ukuthi lokho kwenzakalayo kwenzakala ngakuphi sikubona sokufana siyigugurahundi 2.
UThomas Lo Sibanda bacalwa ngokuthi ngeviki edluleyo ngelanga lokutshengisela emzini wenjube kobulawayo bahlasela ngamatshe umufi obelipholisa u-Exxon Mawune walimala kakubi wathwalelwa esibhedlela se-UBH lapho afika wabhubhela khona ngelanga elilandelayo. Amacala abantu ababotshwe ekutshengiseleni kweviki edluleyo aqhubekela phambili loba nje kungacaci ukuba athoniswa kanjani ngoba amagqwetha abikwa emalutshwana angamela izibotshwa. Yimela iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwa manje ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafichane. Umongameli Donald Trump welemelika ufunge ukuba akasoze asayine ukuthi ingatsha eziningi ezikahulumende ezivalwe ngenyanga edluleyo zivulwe nxa abelwandla eliphikisayo lamademocrats lingabe lokhu lisala ukumnika imali yokwakha umduli emngcelweni lelizwe leMexico. Inhlanganiso yabosomabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries, ECZI, ithi ilizwe lilahlekelwe imali engedlula izigidi ezingamakhulu amathathu, $300 million, kumalanga amathathu okutshengisela kweviki edluleyo. Ukukhwezwa kwentengo yamafutha okuyikho okubangele ukutshengisela okulobudlwangudlwangu kuthiye umnotho welizwe wona ovele umangobongobo usonakele ngamandla ngoba izitolo zagqekezwa zachiwa zingasebenzi ezinye zachiswa. Isakhamuzi sesizinda kobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi iningi emalokishini selimele ligibele liyethenga phose yonke into edolobheni ngoba izitolo sezivetha umoya kulandela ukutshengisela okwenziweyo.
Ya into isikhona lesibili ngoba impilo yalapha isisiba mzima kakhulu ngoba umuntu wonke sezama ukuthi khona ezami icebo lonke elokuthi khona ezuze imali ezama ukuthi iyathethenga etown into ezidurayo khona ngale town efike ngapha ezithengisa more than 100%. For example laba bama airtime laba bathenga ama airtime etown ngale ngamadola bebuye ngapha bethengisa ngamadola $50 to $2 airtime isinkwa laso last was thinga ngona ngale ma town ngama $1.50 ngaphe town lezo zithengisa ngama $3 to $5 ngoba lezi zitolo zadreza ukuthi vele akuyabathathela isikhathi ukuthi beze bekulungisise kwizinto kwangikhona ngoba ezinye zazitshiswa le michina ithathwa into zonke to the last thing vele akuhlela lutho vele ukuthi uzuqalise kakatha kuyafana lokuyakhavulele ngesitina sokuqalisa esokuqalisa.
Uhulumende uthi uzaphathisa abagqekezelwa izitolo ngemali yokuthi bathenge impahla kodwa sikhuluma nje akucacanga ukuthi uzakwenza nalokhu ngempela njalo nini. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi intengo yempahla ezitolo ebivele iphezulu kakhulu izaqhubeka iqansa ngamandla ngoba abagqekezelwa izitolo bezafuna ukuthola inzuzo ngokukhweza intengo.
Ngiyabona ukuthi nxa abantu babe ngena estradini babe phoqana ngendaba yokuthi intengo emabhasi sikhwelile intengo yokudla sikhwelile kodwa akutshengiseli ukuthi sokwalungiseka ngoba siyazi ukuthi la matitsha phela ayekhalakhale besithi imiholo yabo kayikhwezi kodwa awulalutho olulungisiweyo kutho ukuthi nje izinto azikaguquki zizabe zilokhu zikhwela ngoba laba ababhidlizelwa izimpahla baye besithi ukuze bazuze ezintsha bafane babhadale imali bahlawula imali engathi iphezulu. Akutsho ukuthi vela akukwantshintshi lutho nje intengo lokhu eziqeda siya phezulu.
Uhulumende usefake amabhasi awezupko kunye lamanye awabantu mathupha ukuthi bathwale uzulu ngedola elilodwa umango obhadaliswa amadola amabili kumbe amathathu ngabamakhombi njengendlela yokuphathisa uzulu obesethwele nzima ngentengo yokubhadala amakhombi. Kodwa uNgwenya uthi lokhu akutshengisi ubuciko bukahulumende ngemizamo yokuvuselela umnotho welizwe.
Nxa kuthiwa kulamabhasi angu-140 kuphela singazikhangela i-population abantu abavele besebenzisa i-public transport baningi kakhulu akusoze kube lo mehlukano omningi omkhulu ngoba amabhasi akunavele malutshwane le singathi ngesikhiwa nje i-public relations izayibuza manje ukuthi bathokozisa abantu kodwa kulamanye ama-routes anjengesithungwisa nxa amabhasi ekhona ochova bayagcina sebesehlisa imali zabo ngoba besebesabuthi kumbe bengathathelwa ibhizinisi. Umnotho phela uvele wona ngwawo uvele athi ungamanga kuhle yikho phela kulokhu phoxana abantu bexabana bengena esitradini. Umnotho welizwe lethu kawukalungiseki ngenxa yokuthi kulezinto eziningi ezifanele zilungiswe lapha eZimbabwe ezilokhu zithengwa emesina leFrancis Town. Imali lezi eziphumayo kaziphumi azingeni ezikhwameni zabo oso business abaseZimbabwe, zingena kwezikwanye amanye amazwe. Kutho ukuthi umnotho wasuzilungiseke xa kungela imali elungiswayo lapha eZimbabwe.
Enye njalo ingcwethi ecubungela ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera utshele iStudio 7 ukuthi kuningi uhulumende amele akwenze ukuthi avuselele umnotho welizwe.
I-economy ilahlekelwe imali eningi kakhulu. Singathi abahlandla wonke awe-economy singakhangela labo abathengisa i-airtime, amabhizinesi ngokwawo, amabhenki. Ngeviki ephelileyo i-Confederation of Zimbabwe Industry sithi iZimbabwe yalahlekelwa i-300 million, ba-estimate ukuthi yalahlekelwa i-300 million asikhangele into ezabhidlizwayo le-internet shutdown eyenzakala eyenza ukuthi abantu bengakwanisi ukuthi bahambise izimali. Kwenza ukuthi ama-supermarket avale, ama-banks avale, izitolo eziningi zivale. So i-economy kathesi umbona isebunzimeni.
Umphathi Ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube nguye osele emhlanganweni weDavos World Economic Forum lapho kade umongameli Emmerson Mnangagwa elubhekise khona kungaqhamuki udlakela elizweni. Uncube uzathola na uncedo lokuphathisa umnotho elizwe lona elivele seliphakathi kokungabhekwa kahle ngamanye amazwe ngenxa yobudlwangudlwangu locuku lukahulumende. Okwamanje ke sizwe imbono yabalaleli beStudio 7.
Igama ngingu-Rabson Mwale. Ngizwa ubuhlungu kakhulu ngabantu laba ngizwa kuthiwa bayatshaywa ekhaya, ngoba ilizwe ngeke libuswe ngale ndlela, ngoba abantu abadala kabatshaywa, batshelwa ngomlomo. Lokhu kuyasimangaza ukuthi inhlonipho siyaphela kanjani eZimbabwe. Why iZimbabwe singasenanhlonipho? Umuntu omdala akatshaywa, uyatshelwa ekhuzwe ngomlomo, hhayi ukutshaywa.
Yebo msakazi, igama lami ngubusani. Ngiphuma enkayi esigodini sakwaSikhobokhobo. Silusizi kakhulu ngokwenzeka ekhaya. Asazi ukuthi singakhuluma kubani noma singakhala kubani ukuthi abafowethu ekhaya uchuku lolu ababaphethe ngalo luphele bafowethu. Nokuthi uma ngabe izikhona iziphatha amandla ezilaleleyo ezebandla lezanphezu bezama ukuthi beyekele into yabo le yokubulala abantu leyo. Akabayekele into yabo le yokuthumela amasosha ukuthi ahambe ayebulala abantu. Amasosha akabuyele entambeni yawo. Siyacela ngomusa wenkosi ukuthi ngawo uNkulunkulu engangenela eZimbabwe nalabo abantu bezibona ukuthi sebebulele kakhulu. Kambe isolokhu kwaqala ukhethe lokhu ekuchitheka igazi ekhaya. Hawu bakithi. Siyacela izikhali phansi. Phansi izikhali. Singabantwana beZimbabwe nje sonke, izikhali phansi. Akukho okulungiswa ngokulwa, kuhlale phansi etafuleni kukhulunywe. Okuhlupha kulungisiswe. Hayi ngezikhali, izikhali phansi bakithi. Amasosha akabuyele enkambeni. Amasosha siwaze ngokugcina ukuthula, hayi ukubulala abantu abangahlomile.
Ukutshaywa lokuhlukuluzwa kwabantu ngamasosha lamapholisa yinto ebuhlungu, ngoba amasosha lamapholisa labo bavele ebantwini labo. Inhlupho ezihlupha abantu zihlupha labo. Bayakwazi ubunzima obukhona nxa beku-organize i-stay away ukuthi abantu ba-proteste ngokukhwela kwentengo ye-fuel. Intengo ye-fuel iyafektha labo amasosha lamapholisa. But besingacabangeli ukuthi ubudlelwano bamasosha lamapholisa labantu ungaze kube kubi kangaka. Kufike ezingeni lokuthi amasosha uthole sedubula abantu, amasosha etshaya abantu. Besicabanga ukuthi amasosha nxa ekhona abantu ba protected nxa amapolisa ekhona abantu ba protected kathese kusiba
lawo ke ngamazwi abalaleli be studio 7 ebesigcibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje igama ngu Chris Gande sendichiya u studio 7 live talk lilaye.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.